Okokuqala kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le SADC summit. Imihlangano ye SADC yavele yasungulwa ngama frontline states kudala ngo-1980. And iZimbabwe eneZimbabwe lavela laba yilo amanye lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso yeSADC. Njalo iSADC ma isenzakala iba lemihlangano kungakabi lemihlangano wabakhokheli ama-heads of state kule mihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ukwenziwa. Akumangalisi ukuthi ngoba lonyaka sokuseZimbabwe yokungamelanga ukuthi iSouth Council of Ministers ihlangane. Kule minyaka engu-44 kusenzakala imihlangano yeSADC. Futhi iZimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano weSADC summit. So lezinto nje ezilula ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egqunywe etshintshayo. Kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile vele akuqali ngabo futhi eWest Africa kule mhlangano weECOWAS bayahlangana. EEast Africa kule mhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana. EEurope iEU ibihlangene emalangeni adlulileyo bebe nemihlangano yabo bayahlangana. So akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kwe-Afrika ahlangane. Kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjengeclimate kuguquka komkhathi ezinjengeclimate change. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana ama-trade agreements lento ezinjengazona lezo unless nxa umuntu engakwanga understand i-politics le international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani amazwe adlelana njani.